Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlazi ku 29 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
the strong rebound of the economy and cut a better 2020-2021 rainfall season, which is an higher international mineral commodity prices, stable macroeconomic environment, and COVID-19 pandemic response measures.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe uyaphumelela kungelani lendubo eziletwa ligciwane le-coronavirus.
Siyathaba kakhulu ukuthi ekusileni isivuliwe isiqalisile ukuthatha abagulayo abalomkhuhlane lo owe-COVID.
Izakhamizi zakobulawayo zemukele ngenjabulo ukuvulwa kwesibhedlela sekusileni Medical Center esabekwa ukuthi sizakwelapha izigulane ze-COVID-19. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance uthi abafundisi bamanyane lomanisipala weBay Bridge kanye lamapholisa lamhlanje ukugcizelela ebantwini ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uyaphumelela kungelani lendubo ezilethwa ngumkhuhlane weCOVID-19. Lokhu ukutsho esethula umbiko oqakathekileyo wezemali o-Midterm Monetary Policy. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphumela pho uNcube esethula umbiko oluhlu lwezindleko zikahulumende lwaphakathi komnyaka, i-Midterm Policy Review, lapho aveze khona ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyathokoza ngesimo somnotho welizwe. Uthe kungelani lokuba kulo bhubhane lwe-COVID-19, isivuno esitholwe yilizwe ngomnyaka ophelileyo sinikeza ithemba lokuba umnotho weZimbabwe usezandleni ezenelisa ukuphatha kakuhle. Intengo yempahla lemali esetshenziswa nguZulu uthe lokho iqhubeka isiba lesi sindo ngoba uhulumende ezenelisa ukulungisa indaba ezibhekele ngale lomnotho ngcono kulakudala. Uphinde wathi indlela zokulwisana ne-COVID-19 ezifana nokuthengwa kwamajekiseni alolu bhubhane leziqondiso ze-COVID-19 lockdown zisize kakhulu umnotho.
The strong rebound of the economy is anchored at a better 2020-2021 rainfall season.
Ukuvuka komnotho wethu kubangelwa lizulu eliningi esibe lalo lonyaka ka-2020-2021 ndawonye lentengo ephezulu yalokho esikwembayo emgodini yethu, indlela esisebenza ngayo ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 layo isisize kakhulu.
Uncube yongezele esithi eleZimbabwe selisebenzise imali eningi ukuthenga amajekiseni awe-COVID-19 vaccine, kodwa esithi yiyo yodwa indlela yokulwisana nalolu bhubhane.
One solution to save lives and livelihood, utilizing the savings from last year in the May.
Siyifuna ukugcina impilo zabantu sisebenzisa imali esiyithole umnyaka odluleyo. Kuze kube nanamhlanje sesisebenzise imali efika $93 million sithenga amajekiseni e-COVID-19.
Loba nje umthuli esithi uyathaba ngesimo somnotho welizwe, izisebenzi ziyakhuluna kakhulu ngamazwi akhe zisithi akusiqiniso ukuba umnotho welizwe uyathuthuka. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uphambana loNcube esithi indleko zokuphila kazeneliswa ngabaningi.
Besingakaze sibone ke i-improvement yomnotho okwamanje. Sibona nje intengo yezinto ilokhu ikhuphuka. Njalo ikholo lilokhe lisasele phansi okumangalisayo nxa sikhangela ke ukutholakala kwezinto kumbe ukutholakala kwentengo. Le mali yethu phela kayibambeki. Besingakaze ke sibone ke abakuchoyo ukuthi kuba lobubelo kozomnotho. Izisebenzi ezinde ngokwamanje imali abazikholayo zilutshwana okumangalisayo ukuthi abaningi behluleka ukuthi bekwanise ukuhambisa abantwana esikolo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi kwezomnotho umnumzana Masimba kuchera yena othe uhulumende kumele azinike amakhwapha namanga kaNcube.
Masikhangele amafigazi esiwanikwa ngubaba uMthuli Ncube kukhanya njengani i-economy ikhula ngendlela ayikhangelele yona. Kodwa thina njengabantu makhaza asikaboni impila kahle yethu lenhlala kahle yethu itshintsha kakhulu. So angazi ukuthi i-economy ukhula kwayo nxa sikhangela ama-numbers uyancedane.
Uncube uphinde wathi uhulumende usebeke imali efika amabhiliyoni alitshumi lane, 14 billion yaseZimbabwe, unceda abantu abadubekayo kwele Zimbabwe. Loba nje incithi zikhonona ukuba abantu abaningi ngabakayitholi le mali. Uncube uphinde wathi kusukela manje kusiya kumnyaka ka-2021 uhulumende uzabe esebhadala izikweletu zakhe ukuze le Zimbabwe lenelise ukuqhubeka lithola usizo kwamanye amazwe. Wathi njalo kakusoze kube le mali zathiwa inhlangothi zikahulumende esithi leyo abayithola kwindleko zalonyaka uhlelo lwebhajethi yenele ukuba ingatsha lezi zisizakale uze uyephutsha umnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Isibhedlela sekusileni Medical Center esabekwa ukuthi sizakwelapha izigulane ze-COVID-19 sivulelwe ukuqala ukwelapha izigulane ngolesibili yona le iviki. Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ebincedisa isibhedlela lesi ukuthi sivule ithi kusakuningi okudingakalayo ukuze isibhedlela sisebenze ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Kuchaya ihola lesithathu lamhla emini isibhedlela sekusileni bese senelise ukwamukela izigulane ezine ukuba zilaliswe khona ziselatshwa. Udokotela Absalom Dube, umqondisi wesibhedlela sekusileni, ukhuluma ngokuvulwa kwesibhedlela lesi.
Isikhangelele ukuthi si-admit ama-patients afika 15 kusiya ku-20 khonapho. Imbeda silayo sibile fika ku-70. Njalo ke odokotela lamanesi silawo ayenelisa ukuthi akwanise ukuthi akhangele ama-patients afika ku-15. Kodwa-ke singathola more staff, sithole futhi la equipment akwanise ukuyenandisa siyefika ku-200 capacity esibhedlela sonke. Ukuthi ukwanise ukuthi ungene esibhedlela kwakathesi kumele kube le-test ye-COVID-19 e-positive. Ngokuya kwesikhathi nje isibhedlela sizabe sisenza i-teaching and specialist singaphansi kwenasti kakhulu, kodwa-ke siyabe sikhangelela ukuthi sifundise odokotela lamanesi okwesigaba esiphezulu.
Unkosikazi Jana Ncube Musimwa, ilunga lenhlanganiso e-IM4 Bulawayo encedise ekusileni ukuthi ivule, unxusa uZulu ukuba aphathise ngoba kusakhona okusilelayo esibhedlela.
Siyathaba kakhulu ukuthi ekusileni isivuliwe, isiqalisile ukuthatha abagulayo abalomkhuhlane lo owe-COVID. Umsebenzi kodwa ulokhu sakhona. Okwakhathesi singakwanisa ukuthatha abantu abangu-20 kodwa kule mbheda eyi-68 kulokhu kukhona okunokufuna ukuthi kutholakale kuthengwe ukuthi abagulayo bakwanise ukugcinakala kuhle.
Umnumzana Thulani Thebe, umhlali wakoBulawayo, uthi ukuvulwa kwesibhedlela lesi kuveza ukuba uhulumende uyakhathalela impila kahle kaZulu.
Siyabonga kakhulu ukuthi Exceleni Hospital siseyavulwa, kuyasincedisa lathi ukuthi sithole indawo lapho esinga-admitwa khona for i-COVID-19 ngoba iTsongroove la ibisisandile ama-cases ngenxa yokuthi ayakhwela.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila wakoBulawayo, othi kuyajabulisa nxa idolobho lakoBulawayo lisiba le ndawo eziningi ezamukela ababulawa yi-COVID-19.
Ukuvula kwesibhedlela sekusileni hospital kuyasijabulisa njengezakhamizi ngoba sinanzelele ukuthi emalangeni adlulileyo bekukhulunywa ukubana izibhedlela ezigcina abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 sezisilela, zigcwele abantu abagulayo. Obese kusiba nzima kithi, ngakho ukuvula kwalesi sibhedlela siyakwamukela kakhulu, njalo sithemba kuzasisiza singuBulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association, uthi lanxa abantu bephakathi kobhubhane lweCOVID-19 kufanele leminye imikhuhlane yelatshwe ngokugcweleyo.
Ukuvula kweJoshua Mqabu Nkomo ekuSileni Hospital kuyinto enhle ebantwini bakoBulawayo, sokuzenza ukuthi izibhedlela zengezeleleke edorobheni lakoBulawayo. Lanxa iCOVID iphakathi kwethu, abantu kaba athendwe nxa bethe bafika belezinye izifo. So sibonga khona ukuthi isibhedlela sesivuliwe, izibhedlela sezizabanengi, labantu sebeza kwelatshwa beselatshwa izibhedlela eziningi zakoBulawayo.
Okwakhathesi isibhedlela sekuSileni sanelisa ukuthatha izigulane ezingamashumi amabili, i-20 kuphela, kuthi abaphatheke kakhulu. Intensive care unit, high dependency unit, bazabe bedluliselwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital ngesikhathi kusathengwa lokho okusilelayo. Kulabodokotela abalichumi lambili, i-12, labongi abangamachumi amabili lane, i-24. Kuphela usuku lwayizolo, bese kulabantu abazinkulungwane phose ezimbili, i-1,856, abahlole batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abangamachumi ayisithupha i-60. Kuthi abantu abahlatshwe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19 seledlula isigidi lengxenye, i-1,562,285. Kuthi asebehlabe ngokugcweleyo bazinkulungwane ezingamakhulu angaphezu kwesikhombisa, i-713,131. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance uthi abafundisi bamanyene lomanisipala wedolobho leBeitbridge kanye lamapholisa namhlanje ukugcizelela ebantwini ukuthi balandele iziqondiso zokwenqabela kumemetheka kwegciwane leCoronavirus. Embikweni owethulwe enkundleni yeTwitter, umanyano lo ubonise imifanekiso yabafundi abakade beqhuba lomkhankaso erenkini yeBeitbridge lezinye indawo. Kusenjalo, umqondisi weChristian Alliance uMnumzana uSeni Sibanda ugcizelele kungqoqo ayiqhubele osithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu bekhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela iCoronavirus.
Namabandla besikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi behlaba le injection, ngoba kulabafundi sesisebenza labo athi sebesebenza ukuthi bekhuthazane bona kuqala ukwenza ukuthi bebe ngumzekeliso ebantwini ukuthi hayi, le injection ayibulali, le injection njalo kawusuye lo 66 abantu abamcabangelayo, kodwa kuyi-injection encedisayo ukuqinisa umzimba. Njalo siyakwazi ukuthi ayingeke yawuvikela umkhuhlane ukuthi ungawutholi, kodwa nxa usuwutholile uyakuvikela wena ukuthi ungagcini usiya kumbe ku-ICU kumbe lomkhuhlane ugcine ukukhulela. Ngakho abantu sebekunanzelela konke khonoko, njalo sebeqalisile labo ukuthi bayelayina bayeyimelela le-injection. Njalo into ekhuthazayo ukuthi ukubekwa kokuthi injection kuhlatshwe kuma-clinics, kuhlatshwe endaweni eziningi, sokusenza kube lula ukuthi umuntu ahambe suka ngkhaya ayehlatshwe aphinde abuyele ngkhaya. Okugcina kunye sikubona kuqakathekile ukuthi uhulumende kumele ukuthi akhangelisiswe ngamabandla lenhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi lolu hlelo lwe-vaccine lwenziwa kuhle lokuthi wonke umuntu oyidingayo uyayithola.
Abantu bona sebeziphethe njani kathesi ngokubona kwenu njengabezinkonzo? Lingathi abantu sebelandela ngempela iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19.
Sikhuthaza abantu ukuthi kuyadingakala ukuthi imaski ibilokhu ikhona, lokugezisa izandla, lokuhlala abantu bekhatshana-khatshana. Abantu bese bezama ukulandela konke lokhu. Udubo nje esilokhu silalo yilona lolo ukuthi nxa kulezimva abantu bagcina beyekethisa, kube sokusiba ingozi kakhulu, abantu begcina bethola lo mkhuhlane. Ngakho siyakhuthaza ukuthi lasemfeni lapho kuhlanganwa khona abantu bezihlobo asikunanzelelenini khonoku ukuthi sibakhatshana-khatshana singagcini sithatha lo mkhuhlane we-COVID-19. Lalapho nxa umuntu esiyathenga ezitolo ngoba khatshana labanye, lalapho nxa umuntu egada amabhasi amazupho asizameni ukuba nekhatshana lakhatshana. Siyabonga.
Lo ngumnumzana uSeni Sibanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni nobhubhane lweCOVID-19. Ibandla leZANU-PF selitshengise ukuba selizaqala umkhankaso wokhetho ngokubuthelela imali yokwenza lokhu. Ngakucele lamabandla aphikisayo kulokudonselana kubangwa ibizo lebandla lezinye ingxaki zikhama amabandla la. Kambe amabandla aphikisayo angaphaphama ahluthunele ibandla leZANU-PF umbuso ngokunqoba kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla endawonye lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Kulusizi kakhulu ukubana ibandla le-MDC akaze kumveni njengoba bangikwene ngani uthanda ukukhuluma ngendlela into yabo bayenza ukuthinta. Kodwa kulusizi ukuthi iZANU njengebandla elikuhulumende eliyilo eliphetheyo ukuthi liqalise ukuthi lithathe imali lithi selilungiselela umkhankaso. Ngibona ngazathi umkhankaso vele ebandleni elibusayo yilokhu eliyabe likwenzele abantu. So ngabe kuthiwa bayabusa kahle vele akudingeki ukuthi bekhampeni kangako ngoba each and every day uma besenza kahle umkhankaso.
Unothini baba Mkandla?
Baba Gandhi, ngabona umfundo uyithithile indaba yokuthi ibandla lona lelo othiwa liyabuza lanxa libhidliza kumele ngabe libonakala ngemisebenzi ukuthi lenzani imisebenzi izikhulumele izenzo kungemazi. Kucace kube sobala ukuthi benzani nxa besiya ebantwini bangadingi le mali bakhombe lokhu abakwenzileyo. Khona oku abakwenza ukuthi bathi badinga imali yokukhankaza lani lani bayakwazi ukuthi ekusene kubambeni kwabo ilizwe bayasilela kakhulu sebeze bedinga indlela eziningi zokuqoxa imali. Kanti njalo vele kuyaziwa ukuthi lakhathesi bona bakhankasa mhla kuphela ukhetho besithi bangena embusweni bahle bakhankase njalo njengoba lakhathesi babhizi baphathekile ilizwe lonke leli kwesi sikhathi bakucatshise ngenhlelo zikahulumende benze lokhu lalokhu bavele bahleli bekhankasa le imali abantu bayayidinga kangikwazi ukuthi bayidingelwa ukuthi benzeni okutsha ekukhankaseni khona lokhu nxa besehluleka vele bazehlulekele. Amabandla aphikisayo yibo aba lo mlando ukuthi badinge imali zokuthi bakhankase bakhuphe laba abantu abehluleka ukubuza. Ngiyakwazi ngoba lami ngiyakwazi ukuthi yebo kambi okunyeka uphumele egcekeni ngoba ezinye izinto imfumba yakho ungayifaka egcekeni kakhulu laba bantu ilanga lingatshona izinto zingavumelanga kuhle. Leqiniso bakhona abakwenza emsamo okungayisikho lokho kwezano kokukhwena phezu kwentaba ngoba navele ngakulalo iqapha elingenalutho vele ilomsindo mali sayo.
Mnumzana Fuzwayo, kule ndaba ye-COVID-19 le eyenza kube nzima ukuthi abantu bakhankase, ungathini wena nxa ukhangele yona le ndaba ye-COVID lokhetho luzayo?
Ukuthi kakhulu kakhulu Gandhi isebenza kakhulu kwabaphikisayo. Induku esetshenziswa libandla elibusayo ukuthi abathi abaphikisayo bengahlangani. iZANU iyenza imihlangano njalo. Ubabonile abebandla lesipostoli kodwa belemihlangano okuthi akulabantu abanele. Abazange bayemiswa ngenxa yokuthi bakhangelele ukuthi abantu bona labana bazaba yivota yabo. So kufuze sikuzwisise kakhulu ukuthi i-COVID isilivi elisetshenziswa yilabo abathanda ukudlwengula abantu.
Ye manje baba Mkandla, asithi thina i-COVID ingekho ngakukhankaswa njani?
Hayi, ngiyakubona sibili ngalivikwa leli ukuthi kukhona ukungahambi kuhle khonapho ukuthi kuyadonselwana kuyiwalelane. Kodwa phela lakho ekudonselwaneni lapho kukhona ungaba namandla kulabanye. Sasibone nxa labanethethwe udala kudonswa intambo abanye babedonswa sibili kodwa beqale bedonsa labengathi banamandla. Lokhu kutho ukuthi phakathi kwabo bona abadonselanayo angabakhona olamandla. Kodwa-ke njengoba ngisitsho mina kwesinye isikhathi imfumba idlalwa nzima kumele uyifihle. iZANU libandla elilobonke elilamano amanye angalungi yini ngoba bangabona ukuthi leza kuhle lina eliwaphikisayo balibumbile abalidalele inkulumo lamacala angapheliwe njengoba esitsho nje kathesi okaphuzwayo ukuthi i-COVID seyinduku yokuchaya ngayo abamabandla aphikisayo kushiyo ndaba yempila kahle zabantu ngakho laba labo abaphikisa kumele babe zingqece bahlakaniphe bangaze bahamba nje bekuvula imfumbabo ibonakale kulaba abantu ngoba laba abantu ngabalunganga bangenza lezi zinto ezingalichatshangelayo mina ngibona ngathi bafuna nje esikhathi ngasuku i-strategy ezizakwenza ukuthi benze izinto zabo bethule behamba phansi umthetha phansi njengabo zapho ngesikhathi samakhiwa bayevumbuluka sebephethe ulutho phambili
kuyezwakala isikhathi so esingani sesidliwa ngumangulo mnumzana Fuzwayo Phosa elakho lokugcina ngendaba nale yamalungiselelo okhetho ngesikhathi lesi kule COVID.
Njengoba kule COVID kuqakathekile kakhulu ukuthi nje khonoko kutsho ngubaba umkanda ukuthi bethaw umthetha phansi beyakha ama-structures befikise kwesinye isikhathi ukuthi befikise nje i-message yabo ukuthi kade kuyini ngoba ukuthi bethule abantu bedubeka kanje kebe kuqakathekile ukuthi either ku-social media nani nani bezwakale bekhuluma betshengisa ukuba khona hhayi MDC kuphela amabandla wonke nje aphikisa ngalo mlando kukhuluma nabantu ebatshele ngobubi umbusazwe lo njalo abantu beZimbabwe labo baqakathekile ukuthi bengabi ngani igrocery ngoba kudinga imali hayi yokukhankasa kodwa yokuthenga abantu abantu kufuze bekele ukuba igrocery bebe ngabantu abayizolo abaziqhenyayo ngobuntu babo betho ukuthi kasoze sathengwa ngokudla kodwa sifuna ukubuswa ngendlela eyiyo
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu exoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla. Kwezemidlalo umdlali wegolf uScott Vincent usemsileni phakathi wabantu abafika amachumi ayisithupha abakumncintiswano we-Men's Individual Golf Stroke Play oqale namuhla eKasuga Mixek Country Club. USkot omele eZimbabwe emdlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games ubethembise ukudlala ngamandla akhe wonke. Namuhla ubebukelwe kumdlalo wakuqala ngababalisa abakunhlanganiso yeZimbabwe Olympics Committee uThabani Gonye, uFrederick Ndlovu labanye. Imidlalo yegolf le iqhubekela phambili kusasa njalo izagcitshwa ngesonto. Kusenjalo asebephumile emdlalweni ye-Olympics nguDonata Gadai loPeter Wetler akade bemele ilizwe emdlalweni wokubhukuza. Ababili laba kubikwa sebebuyele eZimbabwe. UPeter Gilpin owenza i-rowing ukhangelelwe ukubuyela ekhaya kunsukwana ezilandelayo. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuba imidlalo le ngeyokulolonga abadlali abaza kuya emidlalweni ye-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024.
UVincent ungakhumbula ngengamuva ngomunye wababili labana esingathi baqualify straight by ngokukompitha abazange bethola esingathi ngesilungu ngama invitational slots. So so sithembele ukuthi njengoba nevele eranked waba ngomunye wabaphezulu abadlala igolf sibethemba ukuthi emdlalweni wakhe kukhona esingakuthola.
Bese kubuya ke uMagusha.
La uMagusha ke uyaqala ukuba kuma Olympics. So bese xoxa nje la eka these kwemizwana esanda kudlula esithi simbazise ukuthi hayi ebeke abamba iphika phansi akholise umdlalo wakhe uzahlangana lentshantu kodwa khonoko ukuthi vele yena sefikile kuma Olympics ngokwakho kutshengisela ukuthi kwankwana vele uselalo ilungelo lokuthola even yona imendulo yegolide. So engakhaleli kakhulu ukuthi uncintisana lentshantu but ekhangela kakhulu ukuthi italenta yakhe yesimlethe lapha and italenta yakhe ingamsifikisa phezulu.
Ye konke lokho elikwenzayo lilungiselela ukuthi kuhanjwe eFrance. Akusitshele ngakhona ukuya eFrance ukuthi kuyini ukuya kusenzakala eFrance.
EFrance, iFrance yiyo ezaba what we call the next horse ezama Olympic Games in 2024. So ngawukhale iqembu lethu leli elisaba iqembu lethu esingathi it's a young team. So that the ecosystem sinethemba ukuthi ukuba kwabo lapha kuzabanika a lot of confidence ukuthi nxa sesilungiselela iFrance sesinethemba sibe lokuthi hayi sabe sivele sesikhalela ama imendulo ngona ngokwaso.
UFrederick Ndlovu ukhokhela iziphathamandla labadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympics. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseTokyo kweleJapan. Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Elemelika selisole ukubotshwa okwesikhatshana kowayelilunga ledale leCongress yeVenezuela ngomnyaka ka-2015 umnumzana Freddy Guevara lokukhahlanyezwa kwalowo okhangelelwe ukuba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Juan Guaido kutsho isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price emhlanganweni asanda ukuqhuba lentatheli zindaba. Umnumzana Freddy Guevara olobudlelwano lomnumzana Guaido ubikwa wakhutshwa emoteni yakhe ngodlakela emgwaqweni weCaracas mhla ka-12 uyona le inyanga wabotshwa. Wetheswa icala alibunjelweyo elokuba ngumhlamukile lokuzama ukugenqula uhulumente. Ngosuku lunye amapholisa aqaqela umuzi kamnumzana Guaido angena lanxa engazange abonise izithupha zokufakaza ukuthi angubani kumbe incwadi evela emthethwandaba. Umnumzana Guaido uthi wasizwa ngokwenziwa ngomakhelwane kanye lokuqhamuka kwentatheli zindaba okuyikho okwabangela amapholisa ukuthi esuke engambophanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla eliphikisayo lizama ukuphatheka kunkulumo lohulumende ongekho emthethweni okhokhelwa umnumzana Maduro osebangele ukuthi ilizwe elalinothile njalo likhululekile libe lobuyanga lombuso wentando kayiphikiswa. Iqula lomanyano we-European Union lalise Venezuela ngesikhathi kugqekezwa kudingwa abantu lisithi kufanele kuvunyelwe ukuthi kube labantu abazahlola indlela ukhetho olukhangelelwe ngolwezi kuwonalo umnyaka oluzaqhutshwa ngayo kulelo lizwe. Isikhulumeli sogatsha olubona ngokwenzakala kwamanye amazwe kumanyano we-European Union sethula umbiko enkundleni ye-Twitter othi ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Freddy Guevara lokuhlukunyezwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu kwenqabela imizamo yokudinga ngokuthula isisombululo sengxaki kulelo lizwe. Ukuthi wonke umuntu akhululeke yikho okuyinsika kukhetho oluzayo. Ekhuluma emhlanganweni we-Atlantic Council, umsekeli kamabhalane kahulumende obona ngezentshonalanga yelizwe umnumzana Kevin O'Reilly uthe ukubotshwa lokuhlukunyezwa lokhu sokudale ukuthandabuza ukuthi ukhetho oluzayo luza kuba lukhululekile yini njalo lungela kuqelibezela. Ukubotshwa lokhu akutshengisi ukuthi umnumzana Maduro labasekeli bakhe bazavumela ukuthi wonke umuntu aphatheke ngokukhululekileyo kulolu khetho, kutsho umnumzana O'Reilly. Lokho akusoze kube yisehlakalo esitsha kuhulumende ongekho emthethweni okhekhelwa umnumzana Maduro. Umbiko kahulumende osanda ukuqoqwa ngesimo samalungelo oluntu eVenezuela uveza ukuthi ilungelo lokuthi umnumzana Maduro abe ngumongameli laphela ngozibandlela ngomnyaka ka-2019. Wenqaba ukuthi adedele umbuso kwabanye esithi wanqoba ngo-2018 kukhetho lokudinga umongameli olwasolwa ngabaningi besithi lwalungakhululekanga njalo lulokuqelibezela. Isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Price uthi okwenziwe kubakhokheli bamabandla aphikisayo kuncindezela abanye njalo akuhambelani le mizamo yokuthi kube lomumo okhwabithekayo wokuxoxisana phakathi kwabaphikisayo lohulumende kaNicolas Maduro ukulungisa okuhluphayo eVenezuela. Sithi kalikhululwe ngokuphangisa ilunga ledale leCongress umnumzana Guevara njalo sikhuthaza amazwe wonke omhlaba ukuthi amanyane lathi sisoleni kakhulu kubotshwa kwakhe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ngesikhangele Ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uyaphumelela kungelani lendubo ezilethwa ligciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.